Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuliqiniso khona ke kwizilo yesibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapho kobulawa batholakale bele COVID-19. Iministry ithi abantu laba batholakelewe ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe.
Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngelanga linye. Ngokubala bangamashumi amathathu lambili 32, phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho siwanemidi February amanzi. Asikwazi wapi siwajajiweyo.
Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculo womdumo weRumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi edlula ayisithupha 62 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Laba bantu bakhubule inani laba banje beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 463. Abasinde kulesi sifo bengamashumi edlula ayisithupha 63 sabulala abane. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa, eMelika, Lesotho laseNamibia. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 61,413 emhlabeni jikelele. Abafunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalombili lengxenye 8,616,990 ukuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 457,080. Abasinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezine 4.5 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 275,327 labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,395 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 125,316 kubika abenhlanganiso e-African Union. Idolobho lakobulawayo yilo elibe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62. Lokhu sokuchiye iningi kuleli dolobho selisesabela kubana leli gciwane selibhahe ukwedlula obekucatshangelwa. Lokhu kwenzakala ilizwe seliyekethise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini. Kwenzakala njalo sokulodubo lokusilela kwamanzi lokungcola kwawo osekubulele abantu abathile. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eye Progressive Residents Association. Umnumzana Thembelani Dube waqala ngokumbuza ukubana inani labantu leli lingaba liliqiniso na.
Ye kuliqiniso khona ke kwizilo yesibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kobulawa batholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ithi abantu laba batholakelewe ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe osokuthetha inani lelizwe lafika ku 463. ngoba nxa sisithi siyahlangana sibulawa lamanye amadolobho lezinye indawo bangamachuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawa yodwa ngamachuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zabobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobulawayo kakhulu nxa sithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu sibe sesinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edorobheni lapha phakathi esidikidikini khona khana sokungafaka abantu abanenge engozini ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela mhlawumbe vela khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalala lelo bhubhane osongenza ukuthi abantu abanengi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze na likhankasele ukuthi zingavulwa?
Uhlupho esilalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane asikwazi ngenxa yokuthi akula muntu othestwa abantu bayangena santando edorobheni babhode lamalokithi wonke osongabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu njalo nxa sokuvulwa izikolo kumele sikunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuye lalo lelo gciwane kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane leyo linjani limemetheke kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini ngenxa yodubo lokusilela kwawo kulelo dolobho. Kodwa okuzidanisayo ngamandla ukuthi iCouncili isibabhalele izincwadi zokuba zibhadale imithelo yamanzi kungantike zona zigcine ukuthola amanzi ngohlolanja lonyaka. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ithola amanzi kanye ngeviki kodwa eminye enjengePhumula East isilenyanga ezithize ingatholi loba ithonsi elilodwa lamanzi empompini okwenyanga ezithize. Kwamanye amalokitshi loba ebuya ayabe ephuma empompini elengcekeza. Amalokitshi angelamanzi aphumayo sebetholelwa yiCouncil ngamatanka esiyabapha ezindlini. Izakhamizi zemizini engatholi amanzi aphuma empompini ziyamsola umanisipala ngokudinga ukubahlawulisa umthelo wamanzi bona bengawatholi. Unkosazana Memory Dube uthi loba iCouncil ibalethela amanzi kibo awafiki ethi incwadi zemithelo zibuye zilemali okumele ibhadalwe eqanise kakhulu kodwa amanzi bengelawo.
Lapha kulamanzi athi vini bowser noma libuye libuye endaweni okulamanzi kakhulu ake buye ngakho esayidi nokulamanzi angabuyi kakhulu liyabuya eliyi-1 ofushi aliyenelisa abantu kuthiwa umuntu ethatha amaphela angu-5 ngikhalela mina logogo osele-100 and something years ebefuna amanzi okuwatshela ukuthi nxa athatha amaphela angu-5 akwa njalo sihlala sibaningi njalo amanzi uzuthola amanzi umethi wena ubuye lemali amarandi ethenga amanzi njalo futhi ungakhathi amabhili abuye khwelile thina amanzi asilawo akaze phume la kuphuma futhi ngayo igavenment ingayangenela ifake lezikotsho kusonesi sigaba sePhumula.
Esinye njalo isakhamuzi sePhumula East unkosikazi Margaret Msimanga uthi amanzi bayawathenga kodwa bathole incwadi zokuthi kumele babhadale amanzi.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600 thina lokho siwagcine mid February amanzi asikwazi iwaphi siwajajiwe.
Unkosikazi Chipo Ndlovu uthi kumele uhulumende angenele kudubo lolu.
Amanzi kasila ngapha ePhumula East simangaliswa ngamabhili sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba bazahlolisisa ngalolu daba bekhangela ukuba iphepha elithi babhadale lithi babhadale amanzi kumbe ukubuthwa kwezibi lokunye.
Anaso fanti ngicheke uyi area abantu bacela ukuthola amanzi ngeFebruary. Kabatholi ngamabhowsers abathola amanzi vele totally. Ngiyazisisa but I need to see the bill ukuthi is it just busy billing or
Izakhamizi zePhumula East zithi zacina ukuthola amanzi aphuma empompini ngoNhlolanja ngakho incwadi zemithelo abaziphiwe yikhansili azibajabulisi ngisho lakancane okumele uhulumende angenele kulungisiswe lolu daba. Ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokutsha kwamadamu anathisa leli dolobho okwenze umanisipala athathe amanyathelo wokwabela izakhamizi amanzi ziwathola kanye ngeviki eminye imizi iwathola ngemva kwenyanga. Iphinde yathatha amanyathelo okuthi imizi engatholi amanzi ezimpompini ilethele abantu ngamatanka amakhulu umuzi ngamunye ngamunye wabelwe amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza izisebenzi lozulu elizweni ukubana ngene ezitaladeni batshengisele bekhonona ngenkokeli kahulumende ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wokubusa ilizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezethu bathuzulu ilizwe lonke usesidla ingqoqo zomlomo umangoyeselala eziko emizini eminingi kungakhathalekile ukuba kusemadolobheni loba emaphandleni. Kungakho bekhuthaza ukutshengisela komuntu wonke njengalokho osekuqalwe ngabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Peter Mdasa utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe emahhofisi nabo ukuba lesi yisona sikhathi sokwenza lokhu. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wakhe umnumzana Jafet Moyo othi ilizwe likusimo esikiso ngoba liswela ubukhokheli obuqotho.
Amanye amazwe nxa ungumkhokheli ususehlulekile uyachiyela abanye nxa sokunzima. Yikho kade sikuthandazela, yikho kade sikukhangelele ukuthi laba abasikhokhelayo nxa sebebona phela ukuthi kuba nzima kabachiyele phela abanye abangakwanisa ukuthi bancedise phela uzulu.
AbezCTU baphinde banxusa abenhlanganiso ezehlukeneyo ezigoqela o-AU, SADC lezinye ukuba asize ukuxazulula inkinga eseZimbabwe ngoba zilakho ukuchaphela emazweni angomakhelwane.
Sokuyabangela ke ukuthi kwesinye isikhathi kungabi lokuhlalisekana kakuhle ke kulawo mazwi ukuthi abantu babe bezama ukuzinceda babe sebesiyagcwala phela kwamanye amazwe angasiwo abo. Kuqakathekile ke ukuthi aluba ke lawo ke ama-countries esakhelane lawo aluba bayabona ukuthi udubo lweZimbabwe luyaqedwa lubanjwe ke kakuhle nxa kuyikuthi kufanele abantu behlale phansi bahlaliswe phansi luqedwe loludubo ukuze phela lungachitheki lufike kwamazwe abo.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube uvumelana labe ZCTU ukuba uhulumende ngempela usehlulekile.
So kuqakathekile ukuthi khona masikhangela indaba ze corruption ikakhulu isibulele ilizwe kakhulu suku zonke emaphepheni sibala i-corruption, kodwa akulanto uhulumente ayenzayo ngalaba abayiba badla imali.
Kodwa omunye wabaphatheke kwezokulwela ilungelo labantu eyingcwethi njalo kwezomnotho, umnumzana Masimba Manyanya, uthi lanxa evumelana labe-ZCTU kudinga ukuhlelwa kuhle ngoba kuvame ukudala umonakalo uhulumende evame ukuvuka ngolaka ebhaxabula lokubulala abaphatheka kunhlelo ezifanayo. Umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi umsebenzi wenhlanganiso zezisebenzi ngokulwela ilungelo lokuthola iholo elingcono kanye lokuba zisebenzele endaweni ezilungele lokho, hathi ukubuyisela muva izifiso zikaZulu, uthi zilo msebenzi omkhulu kakhulu inhlanganiso ezimela isebenzi. Kungalesi sizathu uhulumende wakubona kufanele abuyisele indlela zokukhulumisana lazo phansi kwe-Tripartite Negotiating Forum ngemva kweminyaka engamashumi amabili imisiwe lindlela inhlangothi zontathu zixoxisane phezu kwesimo sezisebenzi. Wengeza uMangwana ethi ukukhankasela ukuthi uhulumende asuke esikhundleni engakafikisi le minyaka emibili selokhu wakhethwayo yikuziyenga, ethi asasekhona amathuba okuthi kukhulunyisanwe ngoba ukulwa kungasoke kwasiza muntu. Kodwa abe-ZCTU bathi umongameli Emmerson Mnangagwa lequla lakhe labaphathintambo sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi, bachaphaza inotho yelizwe kanye lekusasa yesizalwane seZimbabwe. Ngakho kumele uhulumende okhona avume ukuba nguye osebangele umonakalo oselizweni kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende alungise udaba lwesisindo semali elizweni ukwenzela ukubana inhlelo zakhe ziphumelele. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabasebenza kwezempilakahle abathi bafuna uhulumende abengezelele iholo. Ngolwesithathu, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende sezizaholiswa $75 amadola eMelika, US$75, kuthi ababesebenza kuhulumende asebathatha umhlalaphansi baphiwe $30 amadola US$30 kathathu kusukela kuyonale inyanga kaNhlangula. Phezu kwalokhu, iholo labo liza kwengezelelwa ngesilinganiso sokuma-50 ekhulwini, 50%. Uncube uthi inyathelo likahulumende leli ngelokuncedisa izisebenzi zakhe ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Kodwa izisebenzi zithi azisuthiseki ngemali eziyithenjisiweyo, njalo intengo yempahla iphange yakhuphuka ngemva kombiko kahulumende lo. Ukuhlaziya lolu daba, uSandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana abikezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Uphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-US dollars. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-US dollar lamaqini beliphiwe ezandleni, belibambe ezandleni, abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela maswayiphi lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-US dollars ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubuyiselwe i-dollar leZimbabwe, kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwansuku zonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America US dollar, sime ngebhondi lele leZimbabwe, ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uholo iyusa ngokwalo ngokwalo, impilo yabantu ingaba ngcono.
Ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe? Izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo.
Uhlupho olukhona ukuthi as long sisebenzisa iZimbabwean dollar, i-bond note, intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela. Ngoba nxa i-bond note lisiwa liqathaniswa le-US dollar, intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumecha i-US dollar. Ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe yimali. So kuza kuba wesi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha iwonke umuntu esebhode tshela amakhadi okuswayipha idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe kutsho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela kodwa abaphethe ama-US dollar intengo iyasala ilokhu injalo ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-US dollar siyi-8 cents kumbe 90 cents lapho esidura khona kodwa ngebhondi notisise kubo 70 bhondi 80 bhondi kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le 1 US dollar so as long as idola leli limile linje abantu sebeholiswa imbijana nale ama-US dollar behamba kwayaswayipha intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dola liyabe lisifa nsuku zonke aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board becaba ngisise ukuthi benza kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumangoja lo mthuli akusoze kusebenze abalikhiphe idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle sithi liphenduke sibe imali yakithi kodwa liphenduke libe imali ephilayo hayi lele silalo kathesi
lo ngumnumzana bekezela mathu mafuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 nokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhalayo ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule izihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngicingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yelali gciwane. Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe elemaguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bazali. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Martini Spanda utavuka isadinde ebhinga kanti lo mculo wakhe uzwakala uvuthiwe mpela lanxa nje leli kulidlalade lakhe lakuqala. Nangu echasisa ngohambo aseluhambile.
Hayi, iMaguswini Super Sounds ngathi iqale ngo-2019 and then iMaguswini Super Sounds ngani ngisaseyimi uMartini. Ngisasengedwa ngisadonza nzima so abantu abangincedisayo nje ngiyabe ngibahayile ngiyabe ngingayila ngingathola abantu engisebenzisana labo straight.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Idlozi, Mama Kanoma kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ekhanya iyiyo njalo ehamba phambili ethi Bazali.
Ngizwela bona abantu abantu bazukhula kanzima uma kunjena emhlabi. Ngizwela bona abantu abantu bazukhula kanzima uma kunjena emhlabi.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho Martini bangakuxhuma njani?
Ukutholakala kwakhona ngitholakala lapha kobulawayo inumber 0 or 18 +26378434311 30 ikhula engitholakala khona.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amazwi?
Ngithi abathengi ama-CD, abathengi ukuze lami bengiphakamise ngoba ukuze ngiphakame ngiphakanyiswa yibo abalandeli. Kungela abalandeli kangeke ngizwe lami ngiqhubekele phambili, but abalandeli ma bengixhasa ngokuthenga amasidi ami, hhayi mina kujabula kakhulu, kuyangijabulisa kakhulu mina laphana ma bethenga amasidi.
UMathini uthi ngaphandle kwenombolo zakhe zeZimbabwe aliphe zona, abafuna idlalade lingafuna njalo kunombolo zakwe leSouth Africa ezithi +277 301 670 19. Uphuma ke enkundleni uMathini and Maguswini Super Sounds ngale ethi idlozi.
Bika yonke ifuyo yami ebengisebenzele kanzima bangishabalele. Bika yonke ifuyo yami ebengisebenzele kanzima bangishabalele. Awumthotha
ehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye, ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 izolo. Izakhamizi zemzini wePhumula East koBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elichuyela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.